Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani sulugandaba. Ola mgila msakazweni West Studio 7 ngolesine mshazuku 31 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izulu lesiphepho uCyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo.
Sokukhethiwe kwizikolo ezithile indawo ezithiyeneyo ngiyananzela ukuthi ngapha indawo akhulume kakhulu iCountry Park kule mkhithi kaThebe ukuthi abantu bazagijima baye khona nxa kungaba lobunzima ukuthi amanzi asekhule siya phezulu.
Akukacaci ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bazemukela na izikhundla abaziphiwe ngumnumzana Douglas Monzora osengumkhokheli webandla le-MDCT.
Nxa ngabe bengazange babambisana ngendlela efaneleyo, bengazange bazwana, bengazange badonsa besiya hlangothi lunye, lingaphela ibandla du.
Kulo yedwa odabuka esigabeni seNkabazwe obulewe yi-COVID-19 izolo kuthi abangamakhulu amathathu babanjwa igciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lesiphepho uCyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo. Abezomkhathi bathi iyezi likaCyclone Charlene lizaqhubeka liselizweni okuza kwenza kune izulu eliningi kakhulu okwamalanga amathathu alandelayo. Abezomkhathi laba bathi ngaphandle kwesigaba seManicaland idolobho lakoBulawayo ikakhulu emalokitshini athi Makhokhova, Country Park, Phumula South, Mganwini, Nkulumane lezinye indawo zizatshaywa lizulu leli kakhulu. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko uNkosikazi Monica Mtswangwa utshele umsakazo we-ZBC ukuthi uhulumende ufake isikhwama sokuphathisa abantu abasendleleni yaleli zulu esingamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi malungiselelo bani ayenziwe nguhulumende koBulawayo phambilini kwalesi siphepho.
Imbiko isifakiwe ebikayo ukuthi kule ngozi lesikhangeleleyo ekhanya e-cyclone ezayo. Ngokunjalo ke siyathola imali lokuthi sokufakwe ama-notice ngapha ngeBulawayo City Council besebenza bendaweni labantu be-civic aviation bevikela abantu ukuthi kufanele abantu siziphathe njani. Bayasitshela ukuba nakule ndawo ama-low-lying areas okufanele abantu abahlala kulezo ndawo babe leqiniso lokuthi bazimisele ukuthi sokunzima bananzelele ukuthi bayaphuma kulezo ndawo. Sokufakwe sokukhethiwe kwizikolo ezithile indawo ezithiyeneyo ngiyananzela ukuthi ngapha indawo akhulume kakhulu iCountry Park kule mkhithi kaThebe ukuthi abantu bazagijima baye khona nxa kungaba lobunzima ukuthi amanzi asekhule siya phezulu. Lakwezinye indawo nje zonke bafakile indawo kufanele babalekiswe. Bayatshela ukuthi futhi nxa umuntu ephuma endlini abe leqiniso lokuthi uyakhiya izindlu yakhe achiyekhile. Lokutsho futhi ukuthi abantu bangamelele bazibatshele ukuthi baphume ka umuntu kazibonele ngabona ukuthi amanzi asesanda asesiba maningi aphume agijima khonapho kulezo ndawo ezikhethiweyo. So lokuthi abantu bangabambi amagetsi babe leqiniso ukuthi nxa lezulu ngagayisa basitshe off amagetsi abo kungaba la maphowulu awayo ayezesa babona bababambi le namba futhi zifakwe zokuthi nxa sokulobunzima abantu bafonele ziphi inamba. So ke imizamo yonke le ekhona eyenza ukuthi abantu bazimisele babe ready ukuthi nxa sokulala umkhosi babone ukuthi abantu bavikele kanjani. Lokuthi abantu bangachaphi imifula egcweleyo kumbe izifula ezigcweleyo labantu bezimota futhi bayaxwayisa ukuthi bangangena ezifuleni lapho kulamanzi amaningi khona ngezindlela okuqathekileyo ukuthi abantu kuthiwa bahlala ezindlini bangahambahambi. Imbiko esibulelethwayo iqongoselwe bantu.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa lizathatha isikhathi esinganani izulu lona leni?
Siyakuzwisisa ukuthi ngabe sicho bathi bona izulu elikhangeleni namhla liqalise nje ntambama. Bebefanisela khonapho ama 10 o'clock ebusuku ukuthi lizaqalisa leli zulu liqhubeke kusiya kusasa, likhangele ukuthi sibe lalo lize lidlulele eBotswana after 2 days. Kusiya kumhla ka 1 bathi ngxele lizaqalisa ukwehla bese lidlulele eBotswana. Ngokunjalo ke bayathi ukuthi yikho esikukhangeleleyo. So sikhuluma kanje kathesi bayasitshela ukuthi ngo-10 lingaqalisa sibili ukuna. So ke kwesikukhangeleleyo ukuthi sibone ukuthi kambe kuzasidonsa kanjani. Bathi futhi kuzala izulu elikhulu ngoba bathi bona sikhangele ukuthi lingana ama-60 milliliters amanzi esingathola ngehole elilodwa. So kuyabe kutshengisa ukuthi nxa kunjalo kuyabe kungamanzi sibili amaningi azathi abe khona. So yimpi ke siyitholayo le.
Sikhuluma nje kunjani umkhathi uyakukhanya yini ukubana likhona izulu elikhulu elizayo?
Besingasikhangela umkhathi alikani kodwa kulokufefeza okunye okuthile. Kodwa nxa sikhangela umkhathi kuyatshengisa kulamayezi. Yikuthiwa kumnyama kodwa kuyatshengisa kulamayezi sibili akhanya ungathi aloku eqine siyaphambili. Okutshengisa ukuthi kungenzakala ukuthi khona okwesikutshelwayo. For sure izulu line. So ke ngokunjalo vele abantu abaningi siyananzela ukuthi sikhuluma kanje. Labantu vele abasakhanya phandle. Abantu sebesezindlini njalo sokusiba lo moyanyana futhi ozwakalayo. Okutshengisa ukuthi hayi lokho abasitshela khona kungenzakala.
Umnumzana Ambrose Bindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Akukacaci ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bazemukela na izikhundla abaziphiwe ngumnumzana Douglas Monzora osengumkhokheli webandla le-MDCT. Ukhuphe owazise izolo ukuthi usebanjwe igciwane le-coronavirus ubikwa esala ukwamukela impumela yokhetho olwenziwe ngesonto eHarare lapho anqotshwe khona kukhetho obelulobudlwangudlwangu. Izolo uMonzora uqhube umhlangano lentatheli zindaba wethula amagama eziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela uMakhuphe ophiwe isikhundla sokuba ngumsekeli wakhe ndawonye lomnumzana Elias Mudzuri omunye laye wanqotshwa kukhetho olwenziwe ngesonto eHarare. Umnumzana Morgan Komichi nguye yedwa owamukele isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo asiphiweyo kodwa uKhuphe loMdzuri kunye lenye inkokheli ebalisa umnumzana Joel Gabuza bebebikwa bengakamukeli izikhundla abaziphiweyo. Imizamo yokukhulumisana loMakhuphe kumbe isikhulumeli sakhe umnumzana Khaliphani Phugeni lezinye ziphathamandla ezikucele lakhe yehlule ngoba bebengaphenduli incingo. Kodwa senelise ukuhlaziya lolu daba lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Nxa ngabe bengazange babambisana ngendlela efaneleyo, bengazange bazwana, bengazange badonsa besiya hlangothi lunye, lingaphela ibandla du, ligcine lingasekho. Singalibona ngokuya kwesikhathi ligcine lingasakhulunywa nje, ikakhulu ngo-2023. Yikho kuyabe kuqakathekile ukuthi livele khona ngo-2023. Lokho esikubonayo kakutsho lutho. Into enkulu yikuthi lizavunywa yini okhethweni luka-2023. Lingehluleka okhethweni luka-2023 liyaphela kanje. Njalo kungakhathalekile ukuthi ngumonzora olikhokhelayo kumbe likhokhelwa ngubani. Into enkulu yikuwina inhliziyo zabantu ngesikhathi ukhetho selufikile lona lolumisiweyo lwelizwe.
Umbona njani na njengomkhokheli? Ngumkhokheli ongakhokhela na ilizwe alethe ukuthula lokubambana?
Ukuthi uzaqatha amavoti kulabo abanye abakhona, ikakhulu ukuqathaniswa yena lo Thamisa, kuza kuya ngokuthi ulo usekelo lungakanani. Angangaqathi ivoti eyangaphi nxa engasakhulisa usekelo lwakhe. Kodwa nxa elukhulisile, yebo kambe angaqatha usekelo, kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi izana PF inqobe. Into enkulu yikuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko. Wonke umuntu kasebenzele inguquko, kasebenzele ukuthi ububi lobo bezana PF buphele. Kungabi khona odonsa engadonsi labanye. Akula ntuthuke elizweni, akula msebenze elizweni, akula mnotho elizweni, abantu bazaphila behlupheka. Ngakho ke i-opposition kumele ibuthane, sebenze ndawonye. Ku
kuphume iZANU-PF.
Sesike samuzwa osekhethi ukuba ngumkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora lapho akhuluma khona. Ungani amazwi akhe ngawukakha? Umbona njani yena njengomkhokheli? Ngumkhokheli ongakhokhela na elizwe alethe ukuthula lokubambana?
Ukuthi ungumuntu owakhayo kumbongakhiyo leso isinqumo esingathathwa ngabantu beZimbabwe bona ngokumkhangela ukusebenza kwakhe ukuthi usebenza ngayiphi indlela. Ukukhuluma kanye inkulumo eyodwa yona yodwa kayenelanga ukuthi kungathiwa khona sengumuntu owakhayo kumbodilizayo. Lokho kusebantwini ke ukuthi bona bazikhangelele, balalele, bakhangele izinsizi zabo, bakhangele ukufuna kwabo imigwaqo, izindlu, izibhedlela, babone yini ukuthi ungumuntu olingana lalokho abafuna ukuthi afuna ukuthi bamthume khona. Kumbungomunye nje wabantu abachitha isikhathi sabantu. Yikho lokho abantu abazabe bekukhangele ukuthi uloncedo yini kumbe kalancedo, kungathiwa laye yini kumbe ngeke kwathiwe laye yini. Ungumuntu osebenzela ukwakha kumbe ukudiliza. Wonke lokho abantu bazabe bekukhangele kusiya phambili bebona ukuthi bangasebenza laye kumbe bamlahle.
Manje ngokubona kwakho ukuba khona kwakhe le qembu lakhe le MDCT lokhu akusoze na kubangela ukuthi amavoti amanye aye kuye amanye aye kuchamisa bese kunqoba umnangakho?
Kuza kuya ngokuthi ulo usekelo lungakanani. Angangaqathi ivoti eyangaphi nxa engasakhulisanga usekelo lwakhe, kodwa nxa elukhulisile yebo kambe angaqatha kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi ZANU-PF inqobe. Into enkulu yikuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko. Wonke umuntu kasebenza le inguquko, kasebenzele ukuthi ububi lobo beZANU-PF buphele, kungabi khona odonsa engadonsi labanye. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition ngokuhlukahlukana kwabo basebenze ndawonye balethe inguquko ezasusa iZANU-PF empilweni zabantu. Ngokuba as long as iZANU-PF isembusweni akula mtuthuko elizweni, akula msebenzi elizweni, akula mnotho elizweni, abantu bazaphila behlupheka. Ngakho ke iopposition kumele ibuthane isebenze ndawonye kuphume iZANU-PF.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Kunoyedwa odabuka esigabeni seNkabazwe obulewe yi-COVID-19 izolo ukuthi abangamakhulu amathathu babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi labatholele ligciwane abafika phose amakhulu amathathu 289 balithelelwe elizweni, kuthi abathoba munwe munye 9 balithelelwa kwele Botswana, abane bavele nalo kwele South Africa. Abatholakale vele gciwane leli abedlula amathumi ayisithupha 64 ngabesigaba seManicaland, kulandele abakobulawayo okutholakale abedlula amathumi ayisithupha 62, lezinye izigaba lazo zalandela. Kulembono ehlukeneyo kulandela umbiko kahulumende okuthi izikolo zingavulwa mhlaka 4 zibandlela njengalokhu okwakukhangelelwe, ngoba inani labantwana besikolo ababanjwa igciwane le-coronavirus seliqonga. Abalimhloliso yibo bodwa abazavula izikolo, kuthi abanye laba bazaziswa kumalanga alandelayo. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kubikwe yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo olweprimary and secondary education umnumzana Thahungana Ndoro.
That in light of the surge in COVID-19 infections,
that ukwazisa abafundi nabazali ukuba ngenxa ye-corona asisenakuvula izikolo
2021 calendar. Please be advised that
umnumzana Themba Kuyemoyo umgcini sihlalo welupane kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS uthi uhulumende kalungise iholo labo bengakaze bavule izikolo.
Okunye ubuhulumende ukuze izikolo zivule banikeze ababalisi i US 520 $500 ababevele beyihola ngo 2018.
Unkosikazi Bekezela Chuma, umzali, wamukele ngenjabulo enkulu ukudluliselwa phambili kokuvulwa kwezikolo, uthi lokhu sekuzabapha isikhathi esifaneleyo sokulungisela abantwana.
Kunje siphuma ku festive season imali yakhona ibivele ingahlangani. Okunye njalo esikubonileyo ukuthi izikolo eziningi kakhulu lezi ezethu eMathabeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID, omatopo ojohntala club. Kodwa ngibona ngani khathesi uhulumende sezabalaye lesikhathi eside esifaneleyo esokuthi alungisise ukuthi wonke abantwana laba balisiwe bephephile ku-COVID-19.
Umnumzana Thomas Ndebele, umzali womfundo obhala imihloliso, ukhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadala indleko zabantwana ngesikhathi belinde ukubhala imihloliso ngenyanga kaZibandlela.
Lesi lukhathazeka kakhulu abantwana biye ama-boarding schools ababhalayo u-form 4 no-form 6. Thina isizo sethu bekuyukuthi abantwana behambe ezikolo ngamadizi lapha ababhala khona ama-exams. Kukanti-ke umbono wethu esiwufisayo lo abawufuni ngoba bathi nxa kunjalo abantwana ngababuyeli ama-COVID-19 results atshengisa negative every time bezobhala.
Kumbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo, uhulumende ukhuthaza abafundi labazali ukuthi baqhubeke bephambili bezivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ngokulandela zonke iziqondiso ezabekwa nguye elandela ezenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization i-WHO, okugoqela ukugqoka ama-face mask laloba izikolo sezike zamiswa ukuvula ngeviki ezayo. Ababhala imihloliso ka-form 4 lo-form 6 bayavula izikolo ngolwesibili oluzayo mhla ka-5 Zibandlela begqiba mhla ka-5 Nhlolanja. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezenzakala ekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi ilizwe lakhe kalisoze livale imingcele lanxa selikhweze izinga lokulimuka igciwane le-coronavirus laya ku-level 3. Ele South Africa lithi lithethe lelinyathelo kulandela ukuqunga kwabamanja igcikwane le-coronavirus. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi amapholisa asecebise uZulu ukuthi engaphatheki emidlalweni yokuthakazelela usuku lomnyaka omutsha okwandise ukwenziwa iminyaka yonke. Lokhu kutsho amapholisa bakwenzela ukuthi abantu balimuke ubhubhane le-coronavirus. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Inyanga ka-2020 ubumubi kakhulu bantu benkosi. Njengama-youth besizama becela ukubana kuzanywe ngamandla wonke ku-2021 ukuthi sithole amalungelo ethu ngokutshiyana ngokutshiyana langendawo langezindawo, ngoba bekunzima kakhulu imali ayisebenzi. Becela ukuthi ubana nxa kulolunye uncedo uhulumende esincede konke ngaphila ngapha kusukisela ngapha edinga sikhanyelelwa phansi. But siselizweni elifanayo singama-youth kunzima kakhulu lokho. Siyabonga ingani uDiyani ingabalwa uzwakale kuwo wonke umhlaba. Siyabonga.
Siyabonga obingelelayo uJacob, siyathandana ngokobulawayo khona lapha. Ngibingelela ngibonga basakazi be-Studio 7. Siyabonga izindaba esizitholayo ezinhle kangaka. Ngithanda ukubingelela ubaba uJoko Moyo useCountry Park labo bonke nje abalaleli, ngithi libele kusene enhle. Indaba yami engifuna ukukhuluma ngayo lapha indaba yamalungelo abatsha ahlukunyezwe kakhulu ngasikhangela ngonyaka ka-2020 ukuthi uhulumende uphambanise into eziningi kakhulu lapha emakolitshini. Imfundo ibingekho, sikhangela ukuthi bekuthiwa online learning akula nto eyenzakalayo, njalo labo abalisi bedonsa izinyawo bekhonona ngamaholo abo abangaphiwa nguhulumende. Ngakhangela njalo uhulumende we-ZANU-PF uphambanisa into eziningi kakhulu kumalungelo abatsha. Sigayela ujaha oko wathunjwa khonalapha kubulawayo ukuthi abantu amthiwa, kodwa akule sikubone kusenzakala ngohulumende we-ZANU-PF futhi kukhona kuthandayo ngamalungelo oluntu. so masi challenges ngathi lo mbuso mbuso ukuluzo mbuso okumundezelo akukho kuhle esingathi bakubisa bona bagijimisa ukuthi bapushe abe agenda kuphela noma abantu abasha bawufuna noma abawufuni abalandaba emalungelo abantu siyabonga obingelelayo uJacob siyathandana ngokubulawayo khona lapha ngibingelela ngibonga basakazi beStudio 7 siyabonga izindaba esizitholayo ezinhle kangaka ngithanda ukubingelela ubaba uJoko Moyo useCountry Park nabo bonke abalaleli ngithi libe lekuseni enhle indaba yami engifuna ukukhuluma ngayo lapha indaba yebuya amalungelo abatsha ahlukunyezwe kakhulu ngasikhangela ngonyaka ka-2020 ukuthi uhulumende-ke uphambanise into eziningi kakhulu lapha emakolitshini imfundo ibingekho sikhangela ukuthi bekuthiwa online learning akula nto eyenzakalayo njalo laba abalisi bebedonsa izinyawo bekhonona amaholo abo abangaphiwa nguhulumente ungakhangela njalo uhulumente we-ZANU PF uphambanisa into eziningi kakhulu kumalungelo abatsha sigayela ujaha okwathunjwa khonalapha kubulawayo ukuthi awanti amcheyiwa kodwa akule sikubone kusenzakala ngohulumente we-ZANU PF futhi kukhona kuthandayo ngamalungelo oluntu so masi challenge singathi lo mbuso mbuso wokuhlukuluzwa mbuso wokuncindezelwa akukho kuhle esingathi bakubisa bona bagijimisa ukuthi bapushe abe agenda kuphela noma abantu abasha bawufuna noma kabawufuna abalandaba namalungelo abantu
sanibona abantu bagitile njalo ngezindawo siyabona leli hlazo leli elenziwa nguThokozani Khuphe waxothisa abantu bakachamisa ephalamende wajika waxothisa uBhebhe xothisa abantu emsebenzini manje ujana lo Douglas Monzora ethina ulandela isitekele sombuso so isitekele sombuso yiso lesi SSPT bamchaye ngempama njengalokhu asebekwezile njengoba sebemchaya so yiso isitekele sombuso lesi abantu bakhala ngelizwi ukuthi izwe iZANU PF ihlukumeza abantu iZANU PF yatshontsha i-corrupt yena ugijima uyabhidliza MDC Alliance elwela leyo nto ezwa iZANU PF empi umama uright bemchayele inhliziyo yakhe imbi kakhulu umhlaba wonke uyakhala ngelizwe ukuthi ilizwe lilunge kodwa yena akakuboni konke lokhu kuhamba nabo Monzora manje basebemchayile kube ngangumuntu ocabangayo kube ngasikhala kunye laye manje ngendlela abhidliza ngakhona ibandla eliphikisayo and ibandla alibonayo ukuthi yilo elenqubekela phambili ijima kuba harvest house ehamba lawo amapoyisa emgadile amapoyisa lamasotsha namhlanje sebemchayile yiba sebemchaye uMonzora lapho abebhidliza bonke i-MDC Alliance exotshisa abantu ephalamende abantu abavotelwe ngabantu abantu abasebenzela abantu yini ongela support
hayi into kamakhuphe leyi ivelela izwakale umakhuphe udliwe yena akavumi ukuthi udliwe anti bathi iparty yakhe MDC iparty elandela i-constitution abakuvumi bona baqaliselini ukubona ukuthi uMonzora utshontshe imali bangene njani ekhethweni bengabonanga i-voters roll anti kokuqala kwi-check i-voters roll ukuthi babone ukuthi i-voters roll iqondile yini bonke ba-checke zonke izo zabo okumele bazikhale bazibone ukuthi ziqondile yini amanye nxa ezakhala aye abaleke ephuma ikhetho lungakapheli athi udlelezelwe uMonzora uyenze yakhe i-voters roll bengayiboni ukuthi ngamonzora yini abavume kathi abantu labo abavotelwa indaba bengafuni ukuvuma laseyenza njengoTrump uwathemba wokusebenzi lokho yikho lapho esizabona khona ukuthi imithetho ndaba yezimbabwe iqotho yini kumbe iyathatha ihlangothi ngoba vele kube kumila kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani kathi noma edlelezelwe 883 120 14 9 hayi masota badliwa hawu abanikwa abanye kuphela lokhu okuningi lokhu bayaphela bakubone ngokuya kwezikhathi abantu bazamlandela okwakathesi udliwe umakhuphe kavume kuphela ukuthi hayi usedliwe
bathandekayo bantu bakamthokazi bantu besizwe semandebeleni siyalova siyaphela seziyavula esikhona mhlaka 4 January abantu bethu bavulela ukuyafundiswa amabala anjengokumchanca bezama ukuthi bafundise umchanca amabala angaziwayo esindebeleni abantu abasebafundisa amabala aqondileyo kanti kusuke kwasekusijini elizweni lakithi. Sesinikwa abantu bempumalanga, abantu besishoneni ukuthi bazofundisa abantu bethu bengakwazi ukukhuluma ulimi lwesiNdebeleni. Khathi kungayiphatha njani leyo ndaba? Bakithi abantwana bethu sebebuliwe, abasakwazi ukuthi we babhilonga to which tribe. Ulimi lwabo solufunda kutsho lalahlela ngale khatshana. Ezikolo abasalufundi ulimi. So kubuya abantu abavela ezikolo besiza ezimulini babuya lolimi olungazwisisekiyo ebazalini. Kungani yile ulimi oluqondileyo kumele ufundiswa ngabantu abangababalisi abavela esweneni. Ngakho ke suka asikhulumeni bazali, ke sinanzelele khona khangelani ukuthi abantwana bafundisa ngobani. Kanti akulabantwana abafundileyo, akulabantu abafundileyo abangafundisa abantu ezikolo zaseNdebeleni. Umbuzo lo mkhulu kakhulu. Baningi kakhulu amatisha esiNdebeleni asetrained kodwa bazihlalele baswele indawo zokungena bafundise. Cela bona uhulumende, asicele ukubona uhulumende angenisa abantu besiNdebeleni ezabulweni zaseNdebeleni, engangenisa abantu besiNdebeleni.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, sokuvele imbiko ethi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence wala ukuthi asetshenziswe ukugenqula impumela yokhetho. Inkokheli yebandla lama-Republicans ikhokhelwa ngumnumzana Louis owesigaba se-Texas ibikwa yayizama ukuthi imsebenzise uPence kodwa yena wala. Kolunye njalo udaba, lokhu kulokukhonona kwabanye abathi umbuso kamnumzana Joe Biden uza kuba lihlandla lesithathu lombuso kamnumzana Barack Obama. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Lokho mbona ngathi kukhuluma nje kwama-Republicans ngoba uBiden ufaka abantu labo yena abona ukuthi kuzasebenza lapho. Nxa kuyikuthi ngabaka-Obama mbona ngathi kulungile ngoba ungakhangela umbuso ka-Obama waba muhle kakhulu. Iterms zakhe zombili, i-first term 4 years, le second term 4 years, lezana kusika ku-8 years. Waba ngumongameli owaphumelelayo kakhulu. Engazanga amiswe yibo ama-Republicans ababemhlalele emnyango be-opposer ama-proposals zakhe wonke. Ilizwe lelo wayeza lichiya liphakeme kakhulu. So nxa kuyikuthi wayesebenzisa bona abantu abakhethwa ngu-Biden ukuthi bakhokhele ilizwe, mbona ngathi balungile mina, nambona ngathi ngiyakusekela khonokho. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi uyazikhethela yena abantu afuna ukusebenza labo.
Manje ubona ungani abakhononayo bengaba belenjongo bani?
Labo abangathi bayakhonona yilabo abaphikisayo i-opposition eyingama-Republicans. Mbona ngathi kunjalo.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas.
Singakagqibi
uhlelo lwethu lalamhlanje kesikhangele inhloko zendaba. Izulu lesiphepho Cyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa, kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo. Akukacaci ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe uzasamukela na isikhundla asiphiwe ngumnumzana Douglas Muzora osengumkhokheli webandla le-MDCT. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.